Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 nomgqibelo omhla ka4 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sase Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini kuinternet kuwebsite yethu ethi www.voaindwebele.com. Elingali tshona njani izulukandaba singakayiphambili ngixoliseke lamhlanje ngomhla ka5 ngomabasa 2014 igama lami ke nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa imibhida amatamatisi lokunye ezitaladeni yibo asebebambe umnotho welizwe silengxoxo labahlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa.
Sesilabo silila abanye abanye sebeonamagaraji amagaraji okuthengisa ipetro abanye sebeona ama-shops sibe from informal sector abaningi sebelisile number kanti bayithe xaxa abantu bayagrajuwetha sili besuka kwi-informal sector kuvendini besiya phezulu.
Sekubunjwe ikomidi ezenza imizamo yokwehlisa inani lezehlakalo zokudlwengulwa kwamantombazana kanye lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini.
Ngingathi yinto enhle ngoba kumele kube lenyathelo elithathwayo. Bakithi omama sebethwele nzima, abantwana bathwele nzima. Ngingathi nje umphakathi uthwele nzima, kuyabulawana ezindlini, abantu abahlalisananga kuhle. Kuthi abantwana bethu bayadubeka bakithi badlwengula bethule.
Umanisipala wakobulawayo usefuna ukuthenga iqembu lenguqu.
Mina ngokubona kwami ikanzili kumele ikhangele into ezigondane lalokhu akwamele babeni baphinze ukuthi babone ukuthi amanzi kuyamakhaya ahlanzekile njalo nemigogo yethu bizanye ukuthi ilungise amaphebheli.
Lezi ngezinye zenhloko zendaba isilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje khonapha emsakazweni weStudio 7. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni yibo asebebambe umnotho welizwe. Lokhu kuchiwo ngumphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni. Unyoni besethula amazwi wakhe ngogatsha lwakhe ngolwesine edale lephalamende. Wengezelele esithi imali ekubhizimusi lokuthengisa imibhida, izithelo lokunye ezitaladeni ingedlula amabhiliyoni ayisikhombisa. Ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwemisebenzi ngoba amankampani amaningi aseyawavalwa okuyikho kubangela ukuthi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni bebe yibo abale bhizimusi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni umnumzana Dumisane Ncube othi mpela yibo asebebambe umkhonomi welizwe.
Ngithi thina singani sesibambe i-economy yaseZimbabwe ngoba in terms of ukuqhatha abantu definitely siku 65 of ukuqhatha 65% kuma flea market lapha la kuma vending days akhona lapha kwaBulawayo.
Yeah, siyasibone indubo kungani kwakule ndubo eziningi eziphathelane lokusebenza lokhu ligijinyiswa ngamapolisa lokunye kunjalo kunjani lezi nsuku.
Hayi sokungani sokunganeni wonke umuntu nje kade siyaccommodate sebengani banikwa la indawo zokusebenza sokungani sebenanzelele ukuthi yiba abantu ababambe iconomy.
Yeah, okokuthi bakhona yini ongathi bayenza kuhle ku informal sector khonapho ongababona la ukuthi hayi laba abantu bayenza kuhle bakhona yini?
Sesilabo silila abanye abanye sebeona amagaraji okuthengisa ipetro abanye sebeona ama-shops sibe from informal sector abaningi sebelisile number kanti bayithe xaxa abantu bayagrajuwetha sili besuka kwi-informal sector kuvendini besiya phezulu.
Sizwe kuthiwa sekuzayaliswa abantu abathenga imbhida lamatamatisi kwamanye amazwe ukuthi bazothengisa eZimbabwe, ukubona njani wena lo?
Well, kule zinto ezipositive kule zinto ezinegative njalo. Into ezipositive zangkhona ukuthi kuzayenza ukuthi i-local market i-benefit ngoba kulo nyaka sitholile izulu so we're expecting ukuthi konkona abantu bangabenefita but i-negative part yokuthi izinto zingaba ku-short supply kuzayenza ukuthi izinto ziqhele kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Dumisane Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Uhulumende usebumbe ikomiti yabaphathi ntambo ezalwisana lodubo lokudlwengulwa kwamantombazana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini. Le komiti izabe ilogatsha lobesifazane olwezikolo zeprimary lesecondary olwezabelo lolwezemithetho. Lokho kuvele kumphathi ntambo wabesifazane unkosazana Opam Chinguri ekhuluma edale lesenethi ngolwesine. Umphathi ntambo ezenzakala elizweni onguye ubona ngezamapholisa umnumzana Kembo Mohadi utshele lelidale ukuthi udaba lokudlwengulwa kwamantombazana selufike kusibanga esesabekayo ngoba kuyona le iviki yodwa kule ndaba ezilikhulu ezibikwe emapholiseni. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe othi sokule mizamo eminingi esike yenziwa kwenqabela lolu dubo kodwa ingaphathisi ngalutho.
Ngikubona kabili, ngingathi into enhle ngoba kumele kube lenyathelo elithathwayo. Bakithi omama sebethwele nzima, abantwana bathwele nzima. Ngingathi nje umphakathi uthwele nzima, kuyabulawana ezindlini, abantu abahlalisananga kuhle. Kuthi abantwana bethu bayadubeka bakithi badlengula bethule. Kukhona kumele kuthathwe inyathelo. Kodwa engingakwaziyo ukuthi inyathelo elithethweyo linyathelo elingizanceda na. Sihlala sibumba amakomiti, sibumba amaqembu, ucina ungasakwazi ukuthi kanti vele iqembu leli ngelani ngoba i-constitution ibumbile okuthiwa i-gender commission. Angikezwa ukuthi khona isiyenzeni. Nxa sesiphinda sibumbe phezu kwayo enye i-committee, mhlawumbe mina ulwazi lwami luncane, ngikhuluma njengomuntu ongelalwazi, mhlawumbe i-committee le commission kunemisebenzi ehlukeneyo, kodwa bembona ngani ngabe baqale bayibumba leyo commission yaqalisa ukusebenza bese kuphuma phakathi kwayo ke leyo committee ezakhangela into zokudlwengulwa kwabomama. So ngingathi mina kukaningi kodwa siyabonga ukuthi kukhona osokusenziwa.
Kodwa nxa sikhangele singathini kubana kathi kuzamele kuze kubunjwe ikomiti khona sikwazi ukuthi lokhu abantu bakwanisa ukuthi ezindlini bazilungisele.
Ye, uyabona into ekhuluma imiqotho ngoba lami bengizibuza nje ukuthi kathi nxa ikomiti le iyilani ihlalayo emahofisini ngali kuzamnceda njani umama osemagwegwe otshaywa ngumkakhe, kuzamnceda njani umntwana osenkayi obanjwa iganyavu ngumalumakhe. Kodwa mhlawumbe engxenye bathi behleli kukomithi kwamphana bese bebona ukuthi bona kungathathwa manyathelo bani lizwe lonke jikelele. Kodwa mphinde njalo ngithi sesawabumba amaqembu, ngikhuluma nje akhona ukuthiwa ngama-gender, gender watch committee abunjwa i-Ministry of Women's Affairs and Community Development eminyakeni edluleyo. Kanti ayenzani? Ayaphiwa yini imali ukuthi asebenze? Leyo mali isebenza njani njalo anceda njani abantwana labomama emphakathini njengoba kuthiwa asemawadini wonke kumbe asesetshenziswa njengezindlela ezepolitiki eyokukhankasa omama ukuthi bavotele amabandla athile. Yimbuzo mesizibuze yona ukuthi kanti amaqembu la lokhu ebunjwabunjwa kodwa igcina akhanti ayenzani ngawani.
Kanti vele zona izizathu ezibangela lokhu ikakhulu ukudlwengulwa kwabantwana amantombazana amancane lakhona konje ukuthi omama bathwaliswa nzima, zike ziyake zikhulunywe na izizathu zakhona?
Izizathu ziyaningi. Kuyakhulunywa ukuthiwe into zamasiko, abantwana kabaseli abantu ababagcinayo abakhangelayo, umntwana udala wayengowomphakathi, kanti somphakathi nxa ekhala umntwana nxa engubaba sebona umfazi, amasiko sesawalulaza. Kuye kuthiwe khona ngokuthi izinyanga zithi nxa ulomkhuhlane ungalala lo mntwana omncane umkhuhlane uyaphela. Into eziningi-ningi nje lokungahloniphani njengabantu, inhlonipho kayisekho emphakathini. Ngakho-ke mbone ngani nxa sokuhlangana okuyizizathu lokhu aya kuyadubuka kakhulu vele kube ngilangawo elinye elisabekayo esizehluleka lathi ukuba sikicitshe.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-5940 laku 15455 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Umanispala wedolobho lakobulawayo uthi useza sekela ngemali iqembu elikusigaba sika Division 2 kuminyaka emibili elandelayo. Lokhu kukhulunywe ngusibalukhulu wedolobho uMiddleton Nyoni othi leli qembu lizaphiwa igama lokuthi BCC Golden Stars. Abalandeli bomdlalo wenguqu bayalithakazelela lelinyathelo ngoba idolobho leHarare lona lileqembu lenguqu elidlala kuhle sibili lezinsuku elikusigaba elikusibanga saphezulu iPremier Soccer League. Iqembu leli ke lithiwa iHarare City. Kodwa uAlderman Matson Hlalo uthi kalisilo nyathelo elihle elifuna ukuthathwa iBulawayo City Council ngoba umanisipala kumele akhangelane lendubo ezibhekane lozulu hathi ukuba leqembu lenguqu.
Kanti ngangifisa ukuthi bafuna ukuthi babe le-team yebhora. Mina ngokubona kwami ikhansili imele ikhangele into eziqondane lalokho abamele babenze. Ngathi ngithi babone ukuthi amanzi kwamakhaya ahlanzekile njalo nemigaqo yethu kuzanye ukuthi kulungise amaphobhuli kube yinto abazikhanya abakhangela yona ukuthi lokhu esengikuze mbeningani sekuyinto eceleni yalokho abamele babenze.
Nxa sikhangele eHarare, umanisipala weHarare ulalo iqembu iHarare City elingani liyadlala kahle, awubona ukuthi kungapha na isimilo idolobho lakoBulawayo?
Kungenzakala lokhu kwakwasizandi amboni ilihlupho, kodwa mna ngitshengisela nje ukuthi thina ngapha koBulawayo ama-team ampe akhona adlalayo andibese ngeke kukhulunywa ukuthi i-team le ibivele idlala lokhu iphronyotha bezidlalela nje bezisapota bona ngapha. Ayikhona ukuthi imali isuke futhi kuma-ratepayer ekuthi iklabhu ngoba yazi ukuthi into zeklabhu zifuna imali nje imali yakhona ingase ziphenduke njengoba amathimu amaningi ekhala ngokuthi ibhore zibadi alibhadali njengakwezinye indawo njalo alila ma-sponsorship alila ma-sponsor aphathise ukuthi ama-players athole iy'nzuzo ey'yenza ukuthi baphile le mali zabo. Yikho ngikhuluma ngakho kakambi nge-background yayekale ukuthi as long as bengasezebadinga ukuthi basapote imali futhi ezikhitshwa ngama-ratepayer kuyavunyela problem kuyi-recreation yabo abayezicabangileyo athole ukuthi kube yinto futhi ezakudla imali imali eziyabe zikhitshwa emalini ezikhitshwa ngabahlali nabobulawa.
Hello ke ngu-Alderman Matson Hlalo owake waba ngukhansila wedolobho lakoBulawayo. Okwathesi ke sengilithiya ezandleni zikamthembo ozithembayo uGibbs Dube esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Listen to the voice of reason. Words of wisdom have to be ushered. A better world have to be built. Listen to the voice of reason.
Namhlanje ke zulu kandaba ngilomnumzana Promise Mkhwanazi yena ongu-Secretary General kubandla le-MDC lapho ke oku-Youth League Assembly khona. Kunjani wethu?
Ngiyaphila mfowethu njalo balalela bahle.
Yeah, akusitele ukuthi kunjani kulapho lapho khona eHarare.
Hayi ku right nje ukuhlazanyana phansi kodwa hayi kuhle.
Yabona Promise kade ngalokhu hlupa-hlupana phakathi kwebandla. So kumenjani kathesi?
Yebo ye, kukhona uyazi ukuthi ibandla likhulu elingange bandle njenge MDC liba lakho ukulinyikinyeke lizilungisisa njengenyoka ehlubayo. Kodwa silethemba lokuthi ngisisiya phambili sizinelisa ukuthi siqede inhlupho esikhangelane lazo, simanyane sibuyele endimeni esayiphiwa ngabantu beZimbabwe eyindima yokumake sure ukuthi silethe inguquko empilweni zabantu baseZimbabwe, silethe inguquko endabeni zemisebenzi, endabeni zazenotho, endabeni ze-corruption, endabeni zemfundo lempilakahle yabantu uZulu jikelele waseZimbabwe.
Ye, ubona zani ukukhathala kanganani kwanazi ukuthi lizwisisane ligcine lilungise khona kusebandleni?
Ayisiyo ndaba yokuthi kukhathana kanganani, indaba yokuthi into kumele zivunyelwane ezize zisixabanisa zilungisiswe. Indaba ezinye ngokuthi kufuze silandele imithetho yethu, ibandla lethu le-MDC, kufuze sihloniphe ubukhokheli ne-hierarchy yethu esilayo ku-MDC, kufuze njalo abantu babuyele kuzizathu ezizwe zabunjelwa ebandla le-MDC, sibuyele khona kanye esidikidikini sama-values nama-principles awe-MDC, sidonse sisuka khonapho sikophe ukuguqula uhulumende we-ZANU PF owaziwayo izono zakhe esonela abantu beZimbabwe.
Ngesithathe ikhefu kancane.
Igama lami nguOluhle, lilalele uhlelo lwabasakhulayo loGibbs Dube.
Namhlanje ke zulu kandaba ngilomnumzana Promise Mkhwanazi, yena ongu-Secretary General kubandla le-MDC. Kodwa kuyalungiseka yini mfoka Mkhwanazi nxa sukhangele wena?
Isifiso somuntu wonke okubukhokheli be-MDC ukuthi into lezi kufuze zilungiseke. Into ephanjaniswa ngomuntu ilungiswa ngomuntu. Into eziphambanisekayo zifuze zilungisiswe ngomlomo. And nxa ubukhokheli buzimisele, sonke sizimisele ukuthi lo Zulu angithemba ukuthi uyasithinta lapho esihamba konke, hayi ngabe ndiyazama ukuthi lilungisise indlu leyi ime kuhle ngoba yelethemba labantu beZimbabwe. Ngalokho angathi mina asila ama-options amaningi. Kufuze sihlale phansi sifake amakhanda ndawonye, sisebenze ndawonye njengemuli, sibone ukuthi ama-problems esihlangelane lawo. Even endlini ama-problems atholakala umama lobaba bake baxa phetheni kwakho. Nxa bezimisele ukuthi imuzi wabume, kuyafuze bahlale phansi labo anti, labo bantu bani balabo anti MDC, labo anti bayo ofuze bahlale phansi layo kulayewane, imithetho yeparty ilandelwe, ama-suspensions angekho emthethweni akhitshwe, sibuyele kanye lapha kade sikhona, njalo sikhambe siqondane lokuya ku-Congress yethu, sisebenzisa ama-structures asemthethweni akhethwa ku-Congress ka-2011.
Ye, kodwa ubona ngazani indlu ye-MDC lapha ayinethi kangako, iyalungiseka yini?
Njengokukhulume ngikwenzileyo, umbono wami lesifiso sami ukuthi kufuze kulungiseke, ngoba i-MDC ayisiyo yomuntu, ayisiyo yami, ayisiyo kazibani, njalo thina silo mlandu njenge-MDC wokuthi simanyane siqedise indima esayiphiwa ngabantu beZimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Mkhwanazi, kodwa isikhathi sethu sesiphelile. Pokuthi ngamafutshane nje ukhulume loZulu ebatshele ukuthi kuza kumanjani ngesikhathi esibuyayo.
Ngesikhathi esizayo sikhangelele ukuthi abantu bonke, amabandla wonke achiyeneyo i-MDC, labanye bonke abamelela i-democracy, abantu abamelela ihlala kuhle yabantu, kufuze simanyane siqonde isitha abantu beZimbabwe esiyi-ZANU PF esiyisesiphambanisa impilo yabantu, athakhe sindawonye.
Sibongile kakhulu ke Mkhwanazi khona ngapho ke eHarare, ungadinwa kusasa mfowethu.
Ngiyabonga mfowethu.
Aye, siyalibonga kakhulu ijahala kaMkhwanazi kade silalo namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo. Wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Hayi, vuka kande singaqhubeka mfowethu. Ngiyabonga.
Sibonge ke umthembo zithembayo uGibbs Dube obesethulela ke uhlelo lwethu lwezabatsha. Hayi, isikhathi savume ukuba siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UT.